Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuLwezi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo.
Abantu bengalaleli lokho esikutshoyo, abantu bazaphela okwamagama.
Kulabanye abantu abethuswayo kwala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika.
Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Ginimbi Katungure obephila impilo ephezulu. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo okungenza ukuthi idolobho leli livalwe ngci kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala kobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, utshele iphephandaba le-Sunday News ukuthi kuzavalwa ngci nxa umkhuhlane lo umemetheka kakhulu edolobheni leli. Okulabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 72 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19. Okwamanje kulabantu abedlula ikhulu 109 abalomkhuhlane lo kobulawayo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi elizweni lonke jikelele kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8786 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19. Abedlula izinkulungwane eziyisificaminwembili 8096 sebaphepha ukuthi njalo abafika phose amakhulu amabili lamathumi ayisithupha 257 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisithupha 54 million asebahlolwa batholakala bele-COVID-19, kuthi abafika phose izigidi lengxenye 1,313,000 sebabhubha. Ukuze sihlaziye okwenzakala eZimbabwe, sixoxe nosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital.
Lapha kobulawayo umkhuhlane lo super healer kakhulu baba okumangalisayo, sibili sihamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukuze ukuthi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala. Abalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana, abagqoke kuhle amamaski, abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yivayirasi, njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana besondelelana bephefumulelana eduze. Yikho into kuphela ekhona ukuvikela umkhuhlane kulalela khona konke esikukhulumayo, ukuthi abantu bengaze bahlangane eduze bephefumulelana, behamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Xa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe, yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphosele ukugcina sikhica mfundo.
Abantu bengalaleli lokhu esikutshoyo, abantu bazaphela okwamagama. Yikho enzama ukubaxwayisa khona. Xa bengalaleli esikukhulumayo, abantu bazaphela okwamagama.
Usikhica mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxela ye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kulabanye abantu abathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukwamukela impumelo yokhetho kwele Melika sokufana lalokho okwenziwa ngeyinye inkokheli yamazwe kuzwekazi le-Afrika. Ubathamile Masuku uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebebambe wangaphansi abantu bemangaliswa ngokwenzakala eMelika kulandelwa ukunqotshwa kukaTrump ngosemelele ukungena esikhundleni sikamongameli umnumzana Joseph Biden okubandla lamaDemocrats.
Okwamanje uBiden ulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu i-290, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili i-232. Onqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa, i-270. Inkosikazi Sikhulekile Moyo, ukansila wakoBulawayo, uthi lokhu okwenziwa nguTrump kuveza ukuba inkokheli kaziphumi lula esihlalweni sobukhosi loba abantu bangaze bakhethe umuntu abamfunayo.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika. Khona kuyinto enhle ukuthi bakufunde ukuthi oyabethe wawina bakuvume. Kuyimfundiso enhle into ehleka leli Trump, ngoba kuyatshengisela ukuthi kule democracy. Ikanti njalo ngingumama, ngihaleliswa umama othe wangena ukuba ngu-deputy president.
Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans abasekela uTrump kabafuni ukulandela imithetho yokhetho.
Ukhetho lweMelika luhambe kuhle kakhulu. I-America is a democratic country. Akula ukuthi uTrump utshontshela amavoti ngani ngani. UTrump uzehlisile yena ngebehavior yakhe engumuntu omdala ayebehavior njengomuntu omncane. Ama-Republicans adelela idemocracy. Asikho ukuthi kumba abantu abamvotelanga ngoba kunjani. Izinto azenzayo, ibehavior yakhe, ukuziphatha kwakhe, abantu bayajika.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo.
Dliwe fair. Ngoba lolu khetho ukhanya ngazani belukhululeke kakhulu kakhulu. Njalo Joe Biden simtshayela ihlombe. Aluba iZimbabwe layo iyakopa kulokho okwenzakala kwamanye amazwe kumbe okwenzakale eMelika. Layo ibe lukhetho olubalulekile. Kakele kathi uTrump nguye obehlezi embusweni, esembusweni segijimela emakhoti layo. Esiya amakhoti, amakhoti eMelika kafana lamakhoti eZimbabwe. Lana amakhoti azimele wodwa la. Ambone kuphumelela emakhoti ukuphikisa kwakhe lokho.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bathakazelela ukunqoba kukaBiden. Uthi lokhu akusoze kulethe inguquko eMelika, eZimbabwe lakuzwekazi le-Afrika.
I-election njengazange dispute kaObama, but mwanangizelela ungani bebe sympathize kufana ne-election kaMandela. Kuba uMandela mayevotelwa, everybody wanted to vote Mandela. Ungabuza abantu abaningi ukuthi why uMandela lumvotele, bezokutshela ukuthi hayi sizoba ne-free izindlu, sizoba ne-free uMugabe mangena 1980 abantu bajabulile ukuthi hayi izinto banezinto, abantu bamnyama zizothola amapulazi, zithole izilindu for free. Abantu bamnyama khona manje bathi okay, kuba kuvotela uBiden, i-America izotshintsha. Akunanto etshintshayo, these people ama-Americans, ipolicy yabo isikakhulu ama-democrats, i-former policies abo athi conquer the world and rule the people. Abantu abakhonkwayo abantu bamnyama.
Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu kabazwanga kahle obekukhulunywa nguTrump.
Surprisingly, abantu bamnyama manje baselukhulumela kakhulu iMelika. Inkokheli zethu ze-Africa mazifika e-United Nations. Abayasukuma belunga ngithi ngikhuluma nodwa. Khona manje bayabonga ngoba sizoloku sibavikela, bona ngeke basivikele, bazosibulala bethu. So mina ngithi uTrump wenza ukuthi kube sobala ukuthi labantu laba bafuna nathi simezona. Manje kuyamangaza ukuthi ngijabulile abantu bamnyama ukuthi eMelika ivotele ikhehla. Ilikhetha zotapta tuyese lihamba nge wheelchair. Siyenze mistake ngokuvotela abantu asibe amathuneni. Manje ngibuza lokho ukuthi manje mase kuqala lapho eMelika ukuthi uvotele amakhetha, i-Afrika sizokhuluma steam thina.
Akaziwa ukuthi uTrump uzavuma sokutheni ukuthi unqotshwe nguBiden, njengoba elokhu emvimba ukuthi alungiselele ukungena esihlalweni sikamongameli. Abasekela uTrump abanjengabalenketha beChabi ababizwa ngokuthi yi-Proud Boys labanye izolo batshengisele emadolobheni atshiyeneyo beveza ukuthukuthela ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Kodwa ababona ngezombusazwe bathi selidume ladlula, ngakho-ke uBiden uyangena esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu bekhuluma abantu ngomunye uGenius Jinembi Katungure, indoda ebithanda ukuzikholisela lokubukisa inodo emphakathini egoqela indlu enkulu kwamagama eyayakha eDomboshaba njalo lezimota ezilohlonzi. UJinimbi ungcwatshwe izolo emini emzini wakhe. Ake sizwe unkosikazi Lucia Dube lo mnumzana Mike Sokela bekhuluma ngodaba lolu.
Sonke isikhathi ngibona zonke ingxoxo zezane kade zibhodabhoda ku-social media la. Bengicabanga umama ozala lo mntwana ukuthi kambe ubuntu sobaya ngaphi ebantwini ukuthi uzazala umntanakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele. Ngoba ngengalandela la amavideo akhe bemi-interviewa laye, angasithi wayi-interviewa mbaleni uGinimbi. Ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokhuze, from a humble beginning. Ngapho nguzwa nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi. Ngase ngihamba mina sayathenga igasi liyana ngale, ngayithengisa ngenye imali emntwini lwa. Yikho lapho kwaqalisa khona. Uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapathini, ngiyathanda ukusihambela ama-night club, kafihli lutho. Kodwa in the process wazisebenzela, wasebenza hard, waqhatsha. Izolo bengikhakeleke la ethi eBotswana ngaliqhashe 140 people, eSouth Africa ngazithi bangaki, eZimbabwe ngazithi bangaki. Kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies akhe. Wafaka i-structure sakhe esokuthi aphumelele njani. I think kule nto yena leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma le strategy sesiqalisa ukuthi kukhona kukhona okunuka santungwana la, awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani. But nxa ule good strategy uyenelisa ukuthi ufike khona pha.
Kuyini okwenza ukuthi abantu becabange ukuthi umuntu lo muthi? Mawu says not tell
it. Into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike. Nxa siziphika lapha nje ukuthi ukuba denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyana banga. Ngakho ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana sistuck kuona lana ma trenches ukuthi singeke siphumelele. Nxa usuphumelela uphumelela ngomuthi kuphela. Ngangabona into esihluphayo.
Kodwa ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazwisisa ukuthi njwana ke sethonile kunje bekumele ke sibone njwana yade umnikazi wamakhampani ke sibone izisebenzi zakhe zikhala kuBotswana zinika ama-statement ukuthi sithonelwe ngubaba maybe u-market manager maybe CEO weBotswana yamakhampani lawa othiwa agcwele eBotswana e-South Africa bekhulume bekhala. Lapha kwabe lesi sisebenzi sakhe sisodwa sibonakalayo phambili ngaphandle kwalo sisa besithi uyamncedisa.
Kusho ukuthi lokho sesingakuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani, ukuthi kuyaswelakala nje lo yedwa elingamthumela eBotswana ngikhona ngale akadingwe lawa makhampani.
Ke sizwe-ke usokhela masane Mike Ganga, wena uthini oginimbi ngeke ngawubona uthingi usithi into lezazisebenzi lezo utsotsi lo ubusitshoni ngeke ngabantu babo. Ukhasi lakho lokuzilwazi ukhuluma kakubi kakhulu.
Bengisithi umuntu onjengoginimbi, umuntu oyaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo, ube kwehlulani ukuthi sike sibone ividiyo or maybe ama-pictures esemsebenzini lapho abantu abasebenza khona, ethethela ividiyo siba simbone nje lama-employees akhe esitshengisa futhi be ngumuntu obengasitshengisa nje ukuthi this is my company, I own this company, I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphela ukuthi ube ngumuntu ozela kuma-white parties, Australia, America, Canada, I'm sure lapha e-UK, angazi wayenza lapha e-UK, but ube ngumuntu nje obonakala ezikholisela kuphela. But sifuna thina ukwazi ukuthi i-website ye-company yakhe, because nxa ule mali engangaliyana angeke uphonge ukuthi uwona i-company singela website singakwazi ukuthi u-operatela ngaphi kwakhona. Lokho sitshelwa kuphela ukuthi hhayi ube la makhampani angu-7 abantu ade bemsebenzela bangabi.
Lapho besixoxa lo nkosikazi Lucia Dube, lo mnumzana Mike Sokhela kanye lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Intetheli izindaba yomsakazi weRadio Liberty esakaza kwele Afghanistan, u-Elias Daye ubulewe yibhomba esabelweni se-Helmand kulelo lizwe esiyathapha indaba. Umne wabo leyinye intetheli izindaba akade besemotsheni yakhe balimele. umsakazo weRadio Liberty udlelana weVoice of America. Inhlanganiso yeAfrica Center for Disease Control ithi kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1,963,702 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kuzwekazi leAfrika. Kunani leli sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 47,104 wasila abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
wenzi umandla
ngilaba bamkhulu.
Koka lo induna kaZulu uhlanhla amangwendiweni ngobukhosi besizwe sikaMthokazi.
Inkosi yadingakala kakhulu.
Konke kuyinokwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sibili siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khumalo kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni ngakho akukhona ku-constitution. Liyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe-ke khonokho i-section yokuthi kumele kube lenkosi?
Hhayi lapho babadube laphana yize mntu omdala. Nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene ukhuluma yize yeze akudingisisi khonokho akudingisisi. Nxa into ingekho emthethweni ingavalwanga umthetho isemthethweni. Nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi fokadube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana uyazibhemela isigazo sakho. Kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi fokadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa sokungimthetho. Kuyafanana nalokho. Inkosi ayibhalwanga ku-constitution yikho isemthethweni. I-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi then sesilandela lokho. Kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile isemthethweni laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la. Sokungenela emthethweni kodwa kathesi usemini jikelile.
Mdladla, indaba omoya wagcotshwa uba inkosi yakwamambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa.
Anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu sikutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje. Siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngapi ngapi ukuthi zimkhaphe zenze konke. Yikho ke bayamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo. So lingacabangi kakhulu lokhu lakho kuyakhuluma ukuthi hhayi lokhuyani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni yikho ke akumelanga ube lenkosi. Hhayi hlabona ukuthi sesikhuluma yize leze ukuthi ngapha bathi hhayi siyavuma umambo kodwa ngapha sithi hhayi umzilikazi hhayi. Ukuzibonela nje mathupha ukuthi lapha yintsolo nje kuphela.
Besabandiweni
besaba thina Dube
yakwazi ukuthi lithi alibesabi labe sishoni kolapho ukuthi liyakhuluma lithi asibe sabi siyabafuna. Ngangezwa sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho kunjalo.
Lapho baba thina into esiyikhangelayo yileyi sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani. Ndlela zonke sivula izandla ukuthi hayi asikhulumeni asenze lokhu asenze lokhu asenze lokhu asenze lokhu. Kuyafika kumuntu ukuthi hayi mfowethu kukhanya yani awufuni ukulalela inkulumo zethu. Yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi. Xa sesikhuluma ngohulumende wakithi sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobala ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyi. Nxa besihlabela ingoma leyi bayikhombela khonale esigodlwane ihalali ukuthi hayibo selidlulisile kakhulu.
Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge induna kaZulu uhlahla amangwendi kweni asihlanganenise ngabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Thank you. siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo sihlale loPaul ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo ngale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPaul uthini khona phana kwabaseRoma 8. Namhlanje ke siyithathele ku 38 sisiya ku 39. Lapha olamagama athi khona kumbe ufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nako okukhona nako oku zayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukanisela nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Lapha ungathi uyakhangela kancinyane uPawulu usejula usetshonisa umbono wakhe ngasakhulu ngezinto esizibonayo kuphela kodwa langezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwanga metho uthi ukufa thina kasikafi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijiyeneyo kodwa thina esiphilayo kunzima ukuthi kuzwisise ukufa ngoba phela kasikafi uthi nakuphila lapha uPauli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijiyeneyo bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo nxa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi kanti kube kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa ke ukuphila bayakufuna ukuphila kwethu kakufanani abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu laba abaphila nzima abanye bayachibilika baphenduke baze bazibuze kumbuzo bebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambe uNkulunkulu ungaphi. UPawulu wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma lathi kutsho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho nezingilosi lababusi bangeke basehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Xa sikhuluma ngababusi kasitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ungavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngitsho lathi bobaba emakhaya siyabusa imizi yethu siyibusa njani bomama lanlizindlovukazi emakhaya imizi yenu liyibusa liyiphethe njani labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani kodwa uthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Azathi lokho okukhona kuningi okukhona esikubonayo okunye siyakuqedisisa okunye asikuqedisisi okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga ezama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba yizeleze. Athi uPauli njalo okuzayo esikunakanelayo esizokuthiwa kuyakwenzakala lokhu lalokhu kungakafiki lamandla akhulunywayo lawo afiswa ngabaningi kakumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona akumelanga usehlukanise loNkulunkulu. Ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga kube lamandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula asikhulekeni. Nkulunkulu sicela amandla okubana sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Wobe namhla kuhlelo sixoxa lo Msizi K umculi wakobulawayo Msizi K ngumunye oncintisa kuhlelo lwalonyaka lwe Royal Bulawayo Arts Awards asizweni ingoma eka Msizi K uthi icherry yam ayifani necherry yakho owami muhle
She's fine, she's pretty, she's fine. She's fine, she's pretty, yeah. You cherry, I'm a color cherry.
Msizi K ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokukhethwa ukuba ngumunye oncintisa kuhlelo lwe Royal Bulawayo Arts Awards kulumnyaka. Awusitshele okunene.
Ngiyabonga kakhulu njalo ngijabulile ukuba lapha. Kungenza ngizizwe ngifudumala ukukhethwa kuma Royal Bulawayo Arts Awards. Kutshengisela ukuthi imisebenzi yami iyabonakala njalo abantu bayawuthakazelela umculo engiwenzayo.
Siloku sikudaba lwalolu hlelo siyabona ukuthi uzaba uncintisa ku category ye Song of the Year awutshela okunengi ngale ngoma yakho ngawuza umoya wami
ingoma leyi ngikhiphe isingle ngo May lonyaka ka 2020 njalo ngokubona kwami iyo ingoma ehlanisileyo ukwedlula zonke ezinye ingoma kobulawayo lonyaka kulingoma ngisebenzelo awakhiwe lomzo 7 sobathathu sikhiphe idlalade elivutha malangabi kuliviki edlulileyo siphumise ividiyo yalingoma layo futhi abantu bayithakazelela okumangalisayo
singakaqhubekeli phambili ngohlelo zulukandaba asizweni ingoma eka Msizi K uthi ngawuzimoya
wami
Omega Msizi K awakhiwe mzo 7 ngawuzumoya wami abantu abaningi bayathakazelela umculo wakho Msizi K ukhangelana ukunqoba kuhlelo lwe Royal Bulawayo Arts Awards
yebo yebo puti ngikhangelele ukunqoba ngoba lo mculo engiwenzayo ngiyakholwa ukuthi umnandi njalo uya deserve i award abadala bathi okuhle kuyabukwa lami ngifuna ukuphiwa umvuzo ngoba umsebenzi wami muhle.
Hayi isikhathi sesidlule ngumangoyi bafo gqiba ingxoxo yethu.
Abafisa ongivotela kuhlelo lwe Bulawayo Arts Awards kumele bebe ngabantu abasebenzisa iConnect bavote ngama SMS kunombolo ezithi 3446. Thumela u6 hash 423-3446. Thumela u8 hash 430-3446. Thumela u10 hash 439-3446. Njalo thumela u11 hash 441-3446. Abafuna ukuxhumana lami ebulenjini ngikhona kuFacebook ngebizo elithi Msizi K ngikhona njalo kuTwitter la kuInstagram ngebizo elithi Msizi K ngiyabonga
yazi ngithenga ikhona uhamba naye hayi ngiyabezi kwathi ngihale
sithanda ukubonga uMsizi K ngokungena kuhlelo isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi sulokandaba olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Wobe mthwakazi omuhle zimpapo omuhle sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalomhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane weCOVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo. Kulabanye abantu abethuswa yiwala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Jinimbi Katungure obephila impilo ephezulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.